ibutho kayisilo libusa ilizwe, ilizwe libuswa isisekelo sombuso. Isisekelo sombuso weZimbabwe alilakho lokuthi ibutho liza kuthi. Ibutho lilawulwa isisekelo sombuso. Isisekelo sombuso yise siyakutsho ukuthi nxa kusiba nje kuba njani, kuhlonitshwe isisekelo sombuso kuphela. Okunye okukhuluma ngokuthi ubani uzathi akukho lokho. Vele isisekelo sombuso yise siyinsika, yise simqoka, yise sibusa ilizwe. Ilizwe kalibuswa umuntu, libuswa isisekelo sombuso kwaphela. Akula into ekhona njalo ukuthi kuthiwa ubani uzathi akukho lokho. Akula njomthetho womhlaba onje okhona obekiweyo uthi wona isisekelo sombuso yiso esibusa ilizwe, njalo yiso esimele sihlonitshwe. Isisekelo sombuso yiso esabunjwa ngabantu, yililizwi labantu. The voice of the people is the voice of God. Ilizwi labantu yisisekelo sombuso, ayisabhalwa ngabantu besithi sifuna lokho kube nje, sifuna kube lokhetho, sifuna abantu bekhethwe ngalindlela, sifuna basikhokela benzwe ngalindlela. Abantu ma sebekhulumile kula muntu ongakuphikisa lokho.
Siyakuzwa kakhulu-ke baba Gawule, sicela ubambe khonapho. Sike sibize ubaba uButler Tambo. Umnumzana Butler Tambo, ingcwethi kwezombusazwe.
Engubonayo okwamanje mfowethu Dube ukuthi ibutho lona ngesisekelo sethu isisekelo lesi esisebenzisayo sombuso ukuthi lona luvunyezwa vele kungena lapho esingathi ngama-civilian affairs. Amabutho wona kumele ehlale emabharakini kanjalo kambenanga engenele konke okwenzakala kwezepolitiki. Okwenzakalayo khona uChina ngoNovemba kwakungavunyezwa, kanjalo kwakungekho emthethweni. Esikukhangeleleyo yukuthi amabutho wona ehlale emabharakini avote njengabanye abantu bonke bengangeneli. Kodwa inkinga yukuthi bona sebebuye bangenela, ikakhulu okwenzakala ngoNovemba 2017 abantu bona basebekusekela khona uChina. Kodwa khonokho mna ngikubone kusenzakala ngoba kathesi ongunye ophetheyo umnumzana uMnangagwena sethi yena kuzakuba ngama-free and fair election, kusho ukuthi abebutho bona bazamele bezimele bebodwa bengangeneli kundaba zombusazwe.
Ye wothi-ke ubambe khonapho baba Tambo, sithathe ubaba u-Oscar Ncube ukhona esicongweni. Baba Ncube, sawamukela kuhlelo. Ibutho lizakwenzani lonyaka kukhetho olubuyayo?
Ngesimo engikhangele kiso njalo ngikhangela ngendlela ubaba uValerio Swanda ayiyo yona, kangiboni ukuthi kungaba lodlakela emasotsheni. Ngikhangele nginanzelela ukuthi yena isimo sakhe kusukela ekuqaleni, mina ngumuntu ade ngimobserva kakhulu isikhathi esidlulileyo, ngikhangelela langohlangothi ade velekilo engakhangelwa lokuthi anike isicoco lokho eyekelwa. Ngiyakwazi ukuthi uyalwazi uhlupho lwabantu ukuthi lungakanani lungaphi. Akasoza amukele ukuthi yena asebenzele iphathi esikukhulekelayo, njalo engikukhulekelayo ukuthi ananzeli yena ngokwakhe, ukhangelele ukuthi abantu bonke vele amehlo abo akuye ekhangeleni ibutho lethu. Uza kuba ngumzikela, ngima ngikhangelele inhliziyo yami ngitshela ukuthi uzaba ngumzikela oqotho. Amboni amasotsha ukuthi azangenele ekutheni onqobile nguthi, kodwa engikukhuthazayo labo nxa belalele abangamukeli oza kuthi uma ethungamela abe le ngqondo yona le yadile kamgabe, lanxa kutheni, lanxa kuthiwa uvotelwe, mina ngiyakhuthaza ukuthi bamkhuphe. Sifuna umthungameli olalelayo ohloniphayo okwaziyo ukuthi uthungabela abantu bakaNkulunkulu. Hayikhona ukuthi yena abe sezizalo khona okwakukhulunywa umgaba athi abantu bami ilizwe lami, wakwaba labantu uNkulunkulu engankulu abantu singabakaNkulunkulu, hayikhona bomuntu.
Sibuyele kubaba uGawule. Baba Gawule, uyazwela lapho uyakhuluma uNcube, akumphendule khonapho.
Uyazi into ekhulunywa nguNcube ngiyayithanda, izikhulumi zonke lezi ezikhulumile zikhulume into engiyithanda, kodwa ngithanda ukuthi eGibson ngeke ngikhulume enye indaba la. Uyabona upresident Emmerson Mnangagwa uzakwenza imbali kuhistory yeZimbabwe esabekayo ngoba konke lokhu uvulile amasango wathi umkhankaso lo kawube free and fair, njalo utsho khonoko katsho ukuthi and futhi lanxaka thethi is walking his talk ukuthi akwenzakale khonoko kulokuthula. Ama-observers abuya sibezozikhangelela ukhetho and akula nto esifihlwayo la. Ngokunjalo khangela futhi ukuthi ibutho lethu likhokhelwa ngabantu abanjani, amadoda anjabo Vilario Sibanda abalembali engithanda ukuthi ikhuluma amadoda la akhulumayo lawo, ukuthi amadoda aziyo into ayenzayo professional.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Uthi ntathu ubaba-ke kusecungweni uLizwi Masiza.
Hey, udaba lolu kulalapha olujabulisa khona kodwa kube lalapha futhi olungethusa khona mina. Ngoba uma ngithanda ukuthi ngikhangele kakhulu ibutho lethu esilalo kathesi, uma ukhangela ama-generals afola leli butho esilalo, ngabantu aba-loyalty e-parting le ebusayo kuzano abangamamemba zezethenjwa zezano.